Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 7 impandula 2020 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa, 7116.
Bakithi sizwile ngendaba le yamanzi bakithi, hey, sesesabela yona imkhuhlane bakithi, impukani lani, typhoid laba.
Amalokishi amaningi akubulawayo sefikisa amaviki angaba mane engela manzi, iningi selisebenzisa amanzi atholakala endaweni ezingahlanzekanga. Ukufika emaphethelweni kwemidlalo yenguquko kwele South Africa e-Absa Premier Soccer League, kushiye iningi labadlali bakwele Zimbabwe abadlalela elizweni lelo bedanile. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa, 7116, abazinkulungwane ezedlula ezenhlanu, 5373 babo. Babikwa sebesinde kuleli gciwane eselibulele abantu abedlula amakhulu amabili, 208. Emazweni awezwekazi le-Afrika, asebebanjwe bele gciwane leli sebesedlula isigidi esisodwa, 1.3 million. Labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu, 31,082. Abekolitshini le-John Hopkins University bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingaba ngamashumi edlula amabili lasikhombisa, 27,147,626 abafunyanwe bele COVID-19. Yabulala abantu phose isigidi esisodwa, 889,456. Amalokishi amaningi akubulawayo asefikisa amaviki angaba mane engela manzi, iningi selisebenzisa amanzi atholakala endaweni ezingahlanzekanga kungenxa yokuba akalenelisi ukuthenga amanzi, wona asethengiswa ngemali yaphandle kwelizwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Udubo lokusilela kwamanzi kobulawayo selusenza uzulu walelo dolobho ahlalele evalweni ngoba esesabela ukuqhamuka kwemikhuhlane ebangelwa yokusebenzisa amanzi angahlanzekanga. Ezinye imuli zibonakala zisiya kukha amanzi emfuleni egeleza ingcekeza ukuthi bathole amanzi okusebenzisa ezambuzini. Unkosikazi Sifiso Chuma uyisakhamuzi sakobulawayo uthi abantu sebesebenzisa ezinye indlela ezizadala umkhuhlane.
Kusolakala kwamanzi kuludubo olukhulu njalo sekusesabisa, ingakhuluma sikhangele indaba yabo korela ehlala sizizwa sibezwa kwamanye amadolobha, sizabizwa lakhona lapha ngendlela zokusenzakala ngayo. Abanye ubulongo babo ababuhloniphi, ngababazi ukuthi bayagqitshelwa nxa ethe wathi ukuzincede esendleleni. Mayeke lezi nsuku amanzi engekho ukuthi aflash emaphepheni sihlangana bendleleni, kambe kuza kuba yikuyini.
Unkosikazi Melissa Sithole oyisakhamuzi selokitshini le-Cowdrey Park uthi sebelamaviki ambalwa bengelamanzi.
Bakithi sizwile ngendaba le yamanzi bakithi, hey, sesesabela yona imkhuhlane bakithi, impukani lani, typhoid laba. Ngayo i-Cowdrey Park bakithi bazama ukusigebhela imithombo nje, at least ama-section lama-section ebe le mthombo, ngoba hhayi sizwile bakithi.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu osakhula layo owemzini welobhengula uthi kudingakala ukuthi abantu baphiwe amanzi loba kanye ngeviki kodwa lokhu.
Hayi, indaba yamanzi le ibuhlungu le. Xa abantu bengaqeda iviki yonke bengela manzi njalo kungela bhawuza ebuyayo ukuthi nika abantu amanzi okunatha, kubuhlungu kakhulu le. Ngabe city council iyazama ukungcono wayo sibili ukuthi at least inxa yehlulekile nika abantu amanzi kanye ngeviki.
Imizamo yokuxhumana lesikhulumi sekhansili unkosikazi Nesisa Mpofu yehlule ngoba ethe uzaphendula imibuzo kodwa ubelokhe engaphendulanga. Ikhansili yakobulawayo inikeza uzulu amanzi kanye ngeviki kodwa iningi lithi langosuku amanzi kufanele aphume empompini awafiki. Okwamanje inhlanganiso ezizimeleyo ezingamachumi amane lambili, i-42, zisebenzelana lekhansili yakoBulawayo, ziphathisa uZulu ukuthi athole amanzi. Ugwalo olukhitshwe yikhansili yakoBulawayo luveze ukuba inhlanganiso lezi ezigoqela iDanchurch Aid, iK International, iWorld Vision, leplan International lezinye zisebenza ngaphansi kohlelo lwe-Water Sanitation and Hygiene, iWash Program, njalo zaqala lolu hlelo ngesiphangephange ngemva kokuqhamuka kwesihudo koBulawayo. UBulawayo unatha emadamini ayisithupha, kodwa amanye awo awasela manzi ngenxa yokungani kuhle kwezulu okweminyaka emithathu ilandelana. Uhulumende walaya umansipala wakoBulawayo ukuthi adinge ezinye indlela zokuthola amanzi. Ikhansili yona ithi ngaphandle kwamanzi avela emigodini yaseNyamandlovu Aquifer, ilakho ukuthola amanzi avela edamu leKami. Ithi njalo kudingakala izigidi eziyisichiyagalombili zamadola eMelika, i-$77 million, ukuthi lulungisiswe uhlupho lwamanzi kuleli dolobho. Kodwa ugatsha lwentuthuko yezabelo luthi kudingakala izigidi eziyisichiyagalombili lamadola eMelika, i-$8 million kuphela. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele, laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Izakhamizi zeHarare zithi uhulumende makaphendukise izimota ezithwala uZulu ezamakhombi uqeda udubo lokuhambisa, nanku phela abantu sebephindela emsebenzini yabo ejiyeneyo. Ngemva kwenyanga ezithile abantu betshona ezindlini phansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngesikhathi abantu abaningi sebethwele nzima ngodubo lokusilela kwezimota zokuhambisa ukusuka emalokishini ahlukeneyo bengena enzikini yedolobho leHarare ngemva kokuba uhulumende emise ukuhamba kwezimota ezithwala abantu njengendlela yokuzama ukwenqabela ukusabalala kwe-COVID-19 evumela ukuhamba kwamabhasi ezupho kuphela lawo esesandelwa. Umkhokheli wenhlanganiso ePassengers Association of Zimbabwe, PAS, umnumzana Tafaza Goliath uthi kakula ngenye indlela uhulumende angaqeda ngayo udubo lokusilela kwamabhasi ezimota ngaphandle kokuvumela abamakhombi ukuba baphenduke.
Isuse sangano le Passenger Association of Zimbabwe,
thina njenge-PAS sibone ukuba izubhu ayenelisi ukuthwala abantu iyo yodwa. Kufunakala ukuba abantu bezimota ezizimele zodwa ezifana lamakhombi bathwale abantu. Isikhathi esiqakathekileyo siyaphela, abantu bedinga amazubhu
okwenukusha iri kuphezwa.
Esinye isakamuzi umnumzana Tafaza Chikandiwa usekele ukuphenduka kwamakhombe esithi isimo esedolobheni kasisafani lamalwanga akuqala elockdown.
Thina amakhombe siyacela sibili ukuthi ngawe kuyayenza ayiphenduke, ngoba ngomumo osukhona kathesi nge-corona le abantu sebegcwele ethawuni, njalo izubhu kayiseyenelisi ukuthi kwanze ukuthwala abantu bonke ngesikhathi esifana nayo.
Unkosikazi Messi Thwala othengisa edolobheni leHarare uthe amabhasi awezubhu afa nguhulumende ikeneli uZulu wonke.
Amabhasi afunakala, amakhombi afuneka sibili, because abantu sithwala nzima masifuna ukugada. Uyabona, cabanga nizasuka ngengo-5 lapha ne-lining selayini elibhasi, nizaze ngigade ngo-8, but umthova nyagada anytime yabo. So hhayi, amabhasi lokhu akuncedi lokho.
Kodwa unkosikazi Maidei Mangwiri wayebudiriro yena uthi amakhombi ayadula, ngakho ye uhulumende kumele aqale alungisise udaba lwendleko yokugada
ukuthi amakhombi aphenduke. But have a price if anana this pokoin kumpeya vidula. Sifuna abuye sibili, but kathesi nge-corona leyi singawasi, but siyawafuna ukuthi abantu sebebaningi kakhulu.
Imizamo yokukhuluma lomphathintambo wezokuthwalwa kwabantu zimota lezakhiwo umnumzana Joe Ubiki Matiza yehlule, kodwa kumaviki edluleyo uhulumende weZimbabwe wazise ukuba uzaqhubeka engezela amabhasi awezupho esithi amakhombi kawaphathi kuhle abantu. UZulu uthi amabhasi kaweneli njalo kawathwale abantu abaye emalokishini wonke eHarare abanye besithi imali ebhadaliswa abawagadayo kayeneli ukwalungisisa lapho esifa. Lokhu sokuthiye uZulu ethwele nzima ngokubhadaliswa imali yedola leMelika ngabemota ezincane bethatha ithuba lokuba kakulazimota. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz kushort wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930, 6040, laku 15460 kHz ku short wave.
Kulabanye abantu elizweni abathakazelela okwenziwa ngumoyi umnumzana Robert Mugabe, kube labanye njalo abathi wabhidliza ilizwe leZimbabwe. Lisamkhumbula na uMugabe. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Zokulomnyaka wabhubha owayengumongameli umoyi uRobert Mugabe wasuswa esikhundleni lebutho ngomnyaka ka-2017 libambisana lomongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. Kulabanye abathi kukhona okubambekayo owatshiwa nguMugabe, kube labanye njalo abathi watshiyela uZulu inhlupho ezingapheliyo eZimbabwe. UMugabe wafela esibhedlela eSingapore, wayelesifo semvukuzane. UMnumzana Joseph Juma owayekumele iphelandaba mpophoma edale lepalamende uthi kukhona okunye okubambekayo okwatshiwa nguMugabe.
UMugabe watshiyela abantu feelings ukucabanga kabili. Ngathathu kukhona okuhle esinile akumelayo okunjengenkululeko elizwe lethu, okunjengento yomhlaba adubana agcine seyilungisile. Bese siba lokunye futhi obuhlungu obucatshangwa especially ngapha kwelakithi nxa sesicabanga endabeni yabogugrawundi, sicabange njalo futhi ezinye izinto ezisifakele kulokhu esikikho khona, inkinga esikiyo khona kwamanje ngenxa yokuthi bona wayevame ukwenza lokwane esikuthi ngesingizi ngama-populist decisions, kodwa asisale esesilimaza-ke kathesi ngapha. So ngumuntu esingathi uphile impilo eyomuntu umavele umuntu wonke, akula muntu ongaphila impilo esingayithi yona i-perfect life. Lapha nalapha uyabalesigwenxa, kodwa lapha nalapha futhi wenze into enhle futhi njalo.
Singathi kodwa abanye abantu sebekhohlwe ngaye vele, kumbe akula muntu ongamkhohlwa.
Ebechaya isikhiwa lapha abalungu labo bezibesale phansi, uyazi umuntu obebeka izinto zakhe kuhle zicaca, indoda ebikhuluma sibili iphiwe, isiphiwo besikhona. So asomuntu esingapho ngumkhohlwa, noma nje ngoba le mpambaniseko lapha nalapha njengoba ngithilo ngathi khona yinto yimvama nje yomuntu wonke yobana akula muntu ozahamba ngesicathulo esipheleleyo. Lapha nalapha siyakhubeka.
Kodwa umnumzana Josephat Mzaca Ngulube olwela ilungelo likaZulu uthi uMugabe watshiyela abantu inhlupho kuphela.
UMugabe waba ngumuntu ongathi oba ngumuntu oyisihwaba owafuna ukubusa yedwa, wakhohlwa ukuthi kule kusasa ulabantwana nabazukulu. Esingakubona okwenzakala kathesi umbuso khona abehlulekayo izandla zikaMugabe, behluleka ngoba bengabantu athi bengaphasi kwezandla zikaMugabe. So kutshengisa ukuthi uMugabe thina kasitshiyelanga lutho, usitshiyela uhlupho ba lokhu likhontinua siya phambili.
Singathi-ke abantu bangamkhohlwa yini?
UMugabe uyakhohlakala. Besides ukuthi simkhumbule ngenxa yepart of igugurawundi ayenzayo ebulala abantu esikhathi sigugurawundi, uyakhohlakala ngoba akula nto enhle esayenzayo. Into enhle kuphela eyenzakalayo esayibona shortly ukuthi yena waba ngumuntu owavumayo ukuthi into ukuthi ilizwe selimehlulile ngesikhathi simbona sezenza into ze-GNU, avuma khona wazehlisa ukuthi abantu, ngoba isikhathi se-GNU abantu abaningi bakwazi ukuthi bayakhe izindlu bathenge benze lokhu lalokhu, khonokhana kuphela into ayenzayo engani yakhani. Kodwa kombuso wakhe yena yedwa uMugabe uyakhohlakala.
UMugabe wangcwatshwa kibo kwaZwimba loba nje uhulumende wayesemlungisela lokho okubizwa ngesilungu ngokuthi i-mausoleum eHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngoGibbs Dube.
Ulive Talk lamhlanje sikhangela iqola lawele South Africa elikhangelele ukuthunyelwa eZimbabwe livi ukuzodinga isisombululo kungxaki ezibhekane lelizwe.
Ezivela kwamanye amazwe lilami uMike Wobe. Ingcwethi zezempila kahle kwelemelika ziveza ukukhathazeka okukhulu ukuthi ngemva kwekhefu lezisebenzele Labor Day lizaqonga inani labazatholakala bele COVID-19 ngoba leli kefu livame ukubuthanisa abantu abaningi abahamba imango emide ukuyahlanganela labemuli kanye labangane. UZulu waseCameroon osesigabeni esingenyakatho yalelo lizwe ohlala ehlaselwe ngabalwa becatsha abokholo lwesiMuslim abedlulisa amalawulo abe qembu le Boko Haram sebephinde babhekana lolunye udubo lwengozi embi yempopoma zamanzi ngemva kokuna kakhulu kwezulu okwesabelwa ukuba bangabhekana lendlala enkulu. Kunje kubikwa sokufe abambalwa inkulungwane lenkulungwane zadilizelwa iminzi. Inhloko kahulumende yeleBritane umnumzana Boris Johnson ibikwa iqoqa ukusungula umthetho omutsha olakho ukuyekethisa ezinye ezibopho zezivumelwano sokuphuma kwalelo lizwe kumanyano owe-European Union ese-Brexit esilotshwe ekuqaliseni kwalomnyaka okulakho ukuphambanisa.
Kulokho sabela ubana uhlelo lukahulumende weZimbabwe lokumelana leCOVID-19 ole lockdown lungaba lakho ukuphazamisa umsebenzi wokuhlabisa abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu amajekiseni okubavikela imikhuhlane etshiyeneyo. Nanku abantu beyaliswa uhamba-hamba ukuze abantu bafinyelele lolusekelo. UMark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Umgcini hlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula othe kumumo onje abazali balokho ukwesabela ukuyahlabisa abantu ababa amajekiseni okubavikela emkhuhlaneni.
Kuyahlupha ngoba sinje kasikwazi ukuthi kuyabe kuyahanjiswa njani. Amanesi lamadokotela labanye abasebenza kweze health sebelenyanga ezimbalwa bengayi emsebenzini.
Omnumzana Arthur Taderera okokeda enye njalo inhlanganiso yezakhamuzi yeChitungwiza Residents and Ratepayers Association uthi omama bazithola kubasinda ukuyahlabisa abantwana babo ngoba amaklinika ekhatshana. Abanye bahlala emaphandleni ahanqa iChitungwiza. Kuba nzima njalo kibo ukuba beze emakliniki alumango ngoba kulama lockdown le curfew okungabangela ukuba beqise kumalanga abo okuhlabisa abantwana. Unkosazana Abigail Siziba obona ngenhlelo zokulinganiswa kwamathuba enhlanganisweni yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association uthi la kulelo dolobha omama ababhekana lodubo.
T-transport iyahlupha, ozupho abakhona abaprovide service from ilokichi to elinye ilokichi. And kulezinye indawo koBulawayo like imganwini, parts of Phumula, labo Country Park, okokuthi iklinikhi yabe ikhatshana ukuthi umama mele gadi ukuthi ehlabise umntwana ekliniki.
Uthi khona emaklinika sebefikile babhekana njalo lezinye inkinga zama-restrictions.
Iline baqalisa ukulayina phandle bebenginiswa kancane kancane njengoba amaklinikhi abezama ukupreventa ukumemetheka kwe-COVID-19. And ama-long queues wona lawa asesiba khona aqasela phandle kwegedi leklinikhi ayenza omama ecine edonda ukuthi ehambe ekliniki ngoba uyabe khangethi uzatshona ekliniki and sometimes ama-numbers akhona bathi are-restricted.
Uqhubeke ethi olunye udubo asebebhekane lalo yokuthi abantu sebesabela ukuba amakliniki lawa asengaba ngama-hotspot asabalala lokuthelelwana lula lesi sifo. Umnumzana Taderera uthi kulolu daba bayajabula ngoba umeya weChitungwiza encume ukuba amakliniki athile afana leSeke South Clinic, leSt Mary's Clinic kumele amele inhlungu ezilethwa yi-COVID-19 kuphela. Unkosikazi Lorraine Mupasirisani wenhlanganiso ye-Combined Harare Residents Association uthi omama abadodubo olukhulu kulandela ukuvalwa kwamakliniki ngomasipala weHarare kusimo esedlula amachumi ayisithupha ekhulwini osokuthiya abantu bemele beye kundawo ezikude njengokusuka emzini weGlenora njengomzekeliso umuntu esiya emzini weKwatsana uAbigail uthi omama bacela ukuthi abuye eduzane labo amakliniki okuyisicelo sezinye inhlanganiso
yoxoxisaneni kwethu labo mama bake basuggest ukuthi ngakuyayenzwa ama mobile clinics ukuthi ebelanda omama emalokishini lapha abahlezi khona usethwe amalanga ukuthi bebuye bezohlabisa abantwana lokhu kungaba lula for umama ukuthi be-adethu ama guidelines ukuthi umntwana uhlabisa njani bengayeki.
UDokotela Kudzai Masunda wohlangothi lwezempilakahle kumasipala wedolobha leHarare utshelele umsakazo uba amakliniki abavalelweyo avalwe ngenxa yokukhathala umsebenzi kwezisebenzi ethi noma kunjalo babe leqiniso lokuba bachiye ikliniki engabe yodwa kusiqinti ngasinye kulolu dolobha ukuphathisa izakhamuzi ngoba imisebenzi efana le-immunization iqakathekile. Ingcitshi kwezempilakahle zithi ukuhlabisa abantwana amajekiseni kuqakathekile kakhulu ekulwisaneni lezifo ezifana lepolio, indingindi, measles, diphtheria le-whooping cough. Inhlanganiso World Health Organization ithi izwekazi le-Africa selinqobe isifo sepolio ngokuphela ngenxa yemisebenzi enje. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantine Chiwenga ucele odokotela labongi abeZimbabwe abakhathala umsebenzi okwamanje ukuba babuyele emsebenzini uhulumende esalungisisa inkinga zabo kuholo lokudingakalayo kumsebenzi wabo. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Zana Nicholas Nleya obulawe ngolwesibili olwedluleyo ndawonye lonkosikazi wakhe uMargaret A. Plumtree babeyiwe lamhlanje emngcwabeni obuthanise izihlobo wabangane omakhelwane kanye lababekhonza labo. UNleya lomkakhe babekwabebulewe ngabacatshangelwa kubananga bangamasela. Amapholisa athi asadingisisa ngalolu daba oluchiye iningi labantu lithukuthele ngenxa yesihluko ababulewe ngaso. Ngoba imizimba yabo yaqunywa njalo yachiselwa endlini. Iphephandaba lebulenjini elesayithi libika ukubana iningi labakhulume kulombuthano eligoqela abazukulu abantwana kanye lomkhokheli weMDCT unkosazana Thokozani Kuphe bathe ababili laba bebengabantu abathandekayo njalo bencedisa umphakathi. Mnumzana Dumisani Nkomo isiphathamandla seHabakuk Trust uthi ngomunye wabasebenza lomufi.
Yes, aqalisa ukusebenza lomuyi ubaba uNleya ngo-2007 sisungula uhlelo lokunikeza abantu ulwazi ngokuthi bengakhankasa njani kumbe bengenza njani advocacy. Ubaba uNleya sathi senza i-training yangkhona ePhakamani, yathi iPhakamani sezimnyama kodwa iPhakamani eseMpandeni wathola i-certificate of excellence okwakutshengisela ukuthi waveza ukukhalipha okukhulu kakhulu. Ngemva kwalokho ubaba uNleya waba yingxenye yeHabakuk Trust Community Advocacy Action Team yasePhakamani ngo-2007 umnyaka uphela kusiya ku-2008 esebenza le-community ilama Habakuk Trust Action Teams eMpandeni agoqela ama action teams emahlaba sihlangene ePhakamani laseValukhalo bekhankasela amanzi. Ubaba uNleya besebenza lobaba oPrince Impala labo Mrs. Mbengwa labo Six Boys eNdebele kwaze kwatholakala ama donors agebha imgodi engafika 15 endaweni yona leyana. Njengoba sikwazi ubaba uNleya waye ngumphathisikolo so wayelolwazi oluningi kakhulu iloba wayengaboni kahle emehlweni kodwa yindoda eyilombono omkhulu kakhulu, umbono wentuthuko, umbono we-development, umbono wombusazwe omuhle at local level ezigabeni, umbono wemfundo, umbono wokuletha amalungelo, umbono wokuhloniphana. Lokho ngisakhumbula ukuthi wayevezulwa zoluningi kakhulu kakhulu ngama-current affairs sithi sifika khona ngale mpandeni. So kunguya kubuza ukuthi lapha kuhamba njani mfana, lapha kuhamba njani mfana. Wayebala kakhulu, wayele knowledge enkulu kakhulu.
Iningi liyasola kakhulu indlela ababikwa bebulewe ngayo. Ungathini wena ngokubehleleyo?
Indaba enzima kakhulu, amapolisa kumele edinge abantu labo. Abantu labo bebanje ngoba ama-cases anja sevamile sibili eMathebeleland South, ikakhulu ePlumtree laseKezi. Kodwa zake sizwe kuthiwa umuntu usebanjiwe, lokhu kuyamangalisa kakhulu. Besinikele feedback ukuthi sokuhamba njani. Ngikhumbula kobhidi last year, kulo mfowethu wabulawa ngendlela ebuhlungu kakhulu, wamthela ngeparafini wayelama-dread. Basebemchisa lakhathesa abambulalayo abakabanjwa. Ngikhuluma nje le ndaba kababonileya, sifisa ukubona abantu abakwenzileyo bona lobo bebanjwa umnyaka ungakapheli.
Lo nguNomzana Dumisani Nkomo, yisiphathamandla senhlanganiso yehapa kuTrust. Ubekhulunga ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Kwezemidlalo, ukufika emaphethelweni kwemidlalo yenguqu yakwele South Africa ye-Absa Premier Soccer League kuthiye iningi labadlali bakwele Zimbabwe abadlalela beselizweni lelo bedanile okwamagama kungenxa yezizathu ezichiyeneyo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiba lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leKaizer Chiefs elakwele South Africa liphenduke inhlekisa ngemva kokuhluthina isicoco seligi ngosuku lokugcina lwemidlalo lapho elibe ngutshikelo bhanqa 1-1 lele Baroka, kwathi lelo ebelincintisana lalo ele Mamelodi Sundowns lanqobe leBlack Leopards nge-3-0. Iqembu leKaizer Chiefs lihlale phezu kwengalane yokwemidlalo engama-22, ikanti ele Sundowns lihlale phezulu ngemva kwemidlalo yosuku lokugcina. Sekule minyaka emihlanu iqembu leKaizer Chiefs lagcina ukuphakamisa isicoco seligi, kodwa umlandeli waleli qembu uFaith Ndlovu uthi akulahlwa mbeleko ngokufelwa.
Mina ngingumlandeli weChiefs, vele akujiki ukuthi ihlulekile ukuthatha iligi, okusalayo nje vele likhosi for life, and egemini you win and you lose.
Iqembu leKaizer Chiefs labadlali abayizalwane zelizwe leZimbabwe ababalisa uWillard Khatande kanye noKhama Billiard kusithi leMamelodi Sundowns lona lisetshenzelwa nguye ngukapteni weqembu lamaWarriors uPeter Ndlovu. Ngaphansi kwengalane iqembu lePolokwane City yileyo eligunyulwe kusigaba saphezulu, okutsho ukuba abadlali bakule Zimbabwe ababalisa uNozinti uGeorge Chikova kanye labadlali baphakathi abathi Walter Musona kanye noCharlton Mashumba balokho ukuyadlala kusigaba seGlad Africa Championship ngesizini ezayo. Abanye abakade besengozini kunyulwa kwisigaba saphezulu ngababalisa u-Elvis Chipezese ongunozinti weqembu leBaroka lona eliphutshe imidlalo lisendaweni yeChumilane. Machi kanye loTalent Chawapiwa abeqembu leAmazulu lona eliphutshe lisendaweni yeChumilane 3 engalaneni yemiklomelo. Iqembu eliqede lisendaweni yeChumilane 5 leBlack Leopards zalingene kumidlalo yama-playoffs lapho elizadibana khona lamaqembu abalisa eleAjax Cape Town kanye leChakuma Chamanzi Vadila. Imidlalo yama-playoff iqale ngesonto lapho iqembu leAjax elichaye khona eleChakuma Chama Zivandila nge-3-2. Ngolwesithathu iqembu le-Ajax lizadlala leBlack Leopards, njalo amaqembu lawo azadlala aphindane umphehlu. Ngemva kwalokho lelo elilemiklomelo eminingi kube yilo elizathola ilungelo lokuyadlala kusigaba saphezulu. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, inguJoseph Njanji.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singekehlukani sihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe sebezinkulungwane ezidlula eziyisikhombisa 7,116. Amalokitshi amaningi akoBulawayo sefikisa amaviki angaba mane engela manzi, iningi selisebenzisa amanzi atholakala endaweni ezingahlanzekanga. ukufika emaphethelweni kwemidlalo yenguqu yakwele South Africa e-Absa Premier Soccer League, which ye iningi labadlali bakwele Zimbabwe abadlalelayo beselizweni lelo bethanile. Selugqiba ke lapha uhlelo lothola lamhlanje. Olivalelisayo uFraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.